Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuhlelo 7 ngesonto mhlaka 26 kuMpandula 2021 Mokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Abazali abaningi bathi bahlutshwa yikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo.
Nxa sibanjwe i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support.
Sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana nabezombusazwe.
Siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu, ngababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Abanye abantu bayakuchothoza okwenziwa nguhulumende.
Acaca nempela ukuthi izanu ifuna ukuhlala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bathi abasakwazi ukuba bahambise abantwana ezikolo lapho kumemetheka khona ngamandla igciwane le-COVID-19 kumbe behlale labo emakhaya lapho abagcina beganga okumangalisayo. Umavisi Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lusanda kubika ukuba abantwana abedlula 1,281 laba balisi abalikhulu lamatshumi amathathu lanye 131 eZimbabwe bahlolwe ezikolo abahlala khona batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Njabulo Mpofu ngomunye wabahlutshwa yisehlakalo lesi.
Izindlu zokufundela zakhona zintutshwana, kufundwa nzima. Plus nxa sibanjwe i-COVID yakhona layo khona ngale esikolo, kunzima kula support abayiphiwayo abantu.
Umpofu ukhala labanye abazali abathi umkhuhlane lo usuphazamise izifundo zabantwana.
Sibe behind abaningi bakhona, bayazama amanye ama-teachers ezinye isikolo ukuthi bayenze online, but then emzalini sometimes nxa ungela data yakhona, so umntwana lokhu esalela ngemuva nxa ungela mali like now. Abaningi bayenza ukuthi bazame ukuthi ba-catch up ngama-lessons.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Miriam Nkomazana ohlala e-Cody Park koBulawayo.
Ezinye izinto unxa ungayo esikolo ugcina ukhohlwa, ikakhulu lebantwaneni, ngoba singabona kathese ngesikhathi abantwana sebebuyele esikolo bese bejayele ukuhlala endlini bengenzi lutho. Ngesikhathi sokumele beye esikolo sokulohlupho olukhulu kakhulu. Olunye kakhulu uhlupho esimtholileyo ama-inifomu abantwana ebengasakwani, izicathulo besesingasakwani, and abazali bebengelamali yokuthenga njengoba bebehlezi phandle, bebehlezi bengasebenzi ngenxa yomkhuhlane lowo. So kule challenge enkulu kakhulu.
Unkosikazi Nkomazana uphinde wathi umkhuhlane lo usubangele ukuba kube lobusela obumangalisayo.
Kube lamasela amaningi kakhulu, abantu bese behlezi ezindlini zabo bengenzi lutho, abanye bebecabanga ukuganga kuphela. So hayi, i-COVID-19 elethu hlupho kakhulu.
Unkosikazi Thithibele Simango wakoBulawayo laye uthi sephila nzima.
Mina esise-Cadre Park isi-affecte kakhulu njengabazali labantwana bengasayi lasesikolweni.
Othenga ethengisa impahla unkosikazi Sibongile Nkomo labanye bakhala ngokufanayo.
Hayi, COVID imbangele ukuhlupheka kakhulu empilweni yami. Imali engangiyigcinile konke okokustokha ngagcina ngiyisebenzisa sengisidla yona. Khathesi kunjenje izikolo zikwaba yisivumbuvumbu ukuthi izikolo sezivulwa ngilo mntwana ongu-grade 7. Nxa befika esikolo sokuthiwa kulabo research laba bekhala, hayi kusithwalise nzima sibili. Konke khonokhu kwenziwayo kuyini? I-COVID.
Umnumzana Barashe James Tafire Nyika, umkhokeli wenhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union, ucebisa uhulumende ukuba ahambise abezempilakahle ezikolo okuhlala khona abantwana ukuze kwehliswe inani labatholakala bele-COVID-19. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abalikhulu lamatshumi amane lanhlanu 145 bahlolwe batholakala belegciwane le coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4603 kusukela nyakenye. Asebethaphe igciwane le COVID-19 bafika phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu 129,505. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Mongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukukhuphula iholo lezisebenzi. Umnangagwa wethule lokhu namhla emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre ngesikhathi kungcwatshwa umnumzana Maria Wandanzua owayekhokela uhlangothi lwePublic Service Commission. LeZimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikhankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idala lephalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kweziqondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elithumi. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi izanu ifuna ukusala izanu yodwa emhlabeni, konke okunye kube yizanu. Ifuna osobhuku babe ngabezanu, abalisa babe ngabezanu, izinduna ngezezanu, amakhansila ngawezanu, ama-MPs ngawezanu, ama-senators konke ngokwezanu, upresident ngowezanu, abantwana besikolo babe ngabezanu. Yikho ubona kuthiwa baye kuchite for school of ideology labo baye kwenziwa babe yizanu. Ngesingayo ngabo kakusafundwa physics, akusafundwa chemistry, akusafundwa business, kufundwa i-ideology yezanu. Ngabe izikolo zonke zifundisa izanu. Akupheleli ke kukhona lokho abafuna ukukwenza, bafuna ukuvimba ama-NGOs, kuyalandela bavimba ama-political party, bazavala ama-church, bazavala ama-mosque, bazavala yonke into engasoza. Ama-NGOs aqakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Ngaye ngasekho ama-NGOs azimele kangekho ngaphansi kwezanu, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Eliphas Mashaba okubandla lezanu PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile America o Britain befaka izimali through ama NGOs wona lawo, ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama NGOs. Ama NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama links le labo MDC wala malinks labo zishinga and so forth. Ngakho ke iproblem esilayo elizweni lapho yama demonstrations, iproblem yokungazwisisi, iproblem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsor ama programs anjengona lawo. Ngakho ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu kababe ngabantu ababuya besebenze through ama structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo ibandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi selixoxisana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kudingwe indlela yokusebenza ndawonye kumanyano we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF. UMafa usungula lingxoxo.
UMonzora ungena njani yena engazange icontest as a presidential candidate ngo-2018? I-constitution yabo ithi labo abadliwa nguChamisa ngo-2018 yibo abafoma ithola nje mnangagwa ngoba bonke bonabo bajikiwa babuhlungu ngokudliwa ngomfana omncinyane sithi kangeni kwamanje.
Ye baba Chuma ungathini ke ngodaba lolu njengoba kukhanya ngani umnumzana uMonzola sefisa ukuthi asebenzelane lo mnangagwa.
IPoland Mthembu lo hlabezulu wonke nje inkundla laba ukuhlangana khona laba bantu abeze politiki kusukela kubandla elibusayo lamabandla nje wonke nje athini abephikisa iswadi ngama opposition parties okumele kube semxoka yikubana sikuzwisise ukubana ukuba lebandla elibusayo lamabandla aphikisayo akusho ukubana sokudala inkemenkeme yendaba bese kudala uMangizondana bese kudala angibonani lawe. Ukuphikisa kwebandla kusho ukubana hayi sibona okuthiyeneyo kodwa sihamba ngento yinye ilizwe lethu ipatriotism. Ngakho ke uMonzola nxa bebona kufanele ubana bekujoyine noma engazange abe yi-candidate ngo-2018 kodwa nxa ekubona ukuthi hayi abanye bahlezi laphana babonisana belaphana yekela lami ngifike eduze kuyabe kuqonde kakhulu. Kuyinto futhi ebengiyifisela ubana ngabe lo Tsamisa le-MTC yakhe e-alliance ngabe labo benza into efana na bethi hayi asibuyeni etafuleni laphana siqoqoda namakhanda.
Wena ungathini ngamafutshane sibili?
Konke lokhu thina kusimangalisi isibaya sabo kodwa bazahliyangeka ngoba abantu babazondele ngenxa yokuthi basebekhengisile njenge-internal settlement yeZimbabwe lapho uzorewa losmith losithole lindaba ningithi rawo abathengisa khona bahle bahlazwa ngabantu sithi i-history iyaziphinda i-history repeats itself ngamandlwane bangasitshela nje into eyodwa zwi abasebeyiphumisile singathi i-objective eyodwa abangasitshela ukuthi benzeni ngaphandle kokuthi bachaphaze imali zabantu. Hhayi uMonzola ngowezano izano i-MDCT thina lokhu vela kusimangalisi ukukhuluma ngakho nje sesikhuluma ngoba abantu bayasibuza kodwa uZulu uthi hayi bayekele nini zobohla manyosi ngoba abantu sebebebazi ukuthi iPoland ngezani kulabanye abantu abakhontestayo kuPoland bengasobezani khathesi sebajoyina sebe yimemba zezani.
Babuthuma ngena khonapho sizokuthi ungathini ukhanya ngazani MDC Alliance ithi lokho kuyinto ngokwezano kuphela kokuthi
iPoland ayishonto yezano PF iPoland njengoba ngishilo ngiyabo bantu bonke abeze politiki ukuthi behlangane ndawonye kuboniswane iZanu PF layo ikhonapho igoqelwe labo futhi befisa ngabe bayabuya ngiyamuzwa ukuthi kona hayi ngabe kuthiwa i-dialogue ibuya yenziwe ngumuntu onyutisale lani khangela kathesisi lohulumende weza bona bayakuthanda ngoba bakuthandi into kumele beyibone naleyo ntona uhulumende wesilayo lo president okhona ukamukelekile mazwe wonke jikelele including i-United Nations nangokwayo eyiyo ibhodi enkulu udlula amabhodi wonke la bakwazi njalo bananzelela ubana iZimbabwe ikhokhelwa ngo-president Emmerson Mnangagwa isadaka kunjalo Africa Union kunjalo.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma okubandla leZanu PF nomnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance bexoxa ne-Studio 7. Singangeni kusigaba esilandelayo sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kwele Tunisia batshengisele namhla emgwaqweni besithi kabasamfuni urhulumente wabo bathi uncindezela uZulu. Ilizwe leMelika lithi kaliboni lidlelana le-Taliban esanda kungena embusweni e-Afghanistan kusalandela ukusuka kwebutho leMelika kulizwe leli. Lokhu kusanda kwethula njalo lilizwe lakaRussia emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kuvotelwa umkhokeli omutsha kwele Germany lamhla kulandela ukusuka esikhundleni kuka-Angela Merkel. Kukhangelwe ukuba kuzavota abantu abafika izigidi ezingamajuma isidupha 60 million. So kwakuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngenyanga yamagugu umpandula okubizwa ngokuthi yi-Heritage Month kwamanye amazwe. Abantu abadabuka emathebeleleni lenkabazwe bayakulandela kakhulu lokhu. Kuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethu kwezamasiko esintu. Siyawamukela kuhlelo Ngwenya.
Ngibingelele iStudio 7, ngibingelele nabalaleli bonke nje bakithi. Inyanga uSeptember inyanga yamagugu, yebo kambe siyazi ukuthi lusuku lolo lwalubekelwe ukukhumbula inkosi uShaka neyakhothama ngomnyaka ka-1828 ngoSeptember mhla ka-22 noma abanye babuye bethi mhla ka-24. Kodwa-ke thina lathi singabathwakazi looking at usuku lolo siyabona ukuthi usuku lolo lakithi lwaba inyanga ebaluleke kakhulu, njengoba sazi kahle ukuthi uSeptember iyona nyanga neyethu inkosi inkanyamba emakhandakhanda umzilikazi kaMashobana eyakhothama ngayo, njengoba sazi ukuthi yakhothama ngomnyaka ka-1868 mhla ka-9. Sibona laphana futhi neqhawe layo uLotshe Hlabangana owayeyinxusa lenkosi layo ngomunye owatshona ngalinyanga. Yebo kambe njengoba seyaguqulwa seyaba inyanga yamagugu, kumele sikhuthazeke ukuthi abantu bazi ukuthi ayini amagugu. Amagugu ayinto eqhakatheke kakhulu empilweni yomuntu engafanelanga imlahlekele. Ngakho ke siye sibone ngempela umuntu unqaye lento okuthiwa igugu noma isendlini uyayakhela indawo especial kwesinye isikhathi ekhiywayo ukuthi kungabi lo muntu ozofika alithathe lelo gugu lakhe.
Akusethulele okuningi ngalokhu.
Yingakho ke babudube ukusibona lapha besinxusiwe nakwezinye zezikolo ukuba sihambe sifundise intsha yethu ngamagugu ayo, ukuba ukuze izazi ukuthi isukaphi imvelaphi yayo isukela kuphi. Ingakho sibonela kwesinye sezikolo lapha neEveline eUville, sikhuthaza abantwana ukuthi bakhule bezazi ukuthi bangobani njalo bazigqaje ngamasiko abo, ngoba phela isiko liyingxenye yamagugu. Isiko lakho nje liyigugu lakho.
Siyakuzwa Ngwenya, kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, akugqibe ingxoxo yethu namhlanje.
Lathi sizamene ukuthi kungasilahlekeli okungamagugu kithi njengokuyithi bethu. Loba siphila empilweni la izinto sezintshintshile, sekumodernizewa yonke into lapho ohamba khona, kodwa-ke kufanele ukuthi sihlalahlale sikhumbuzane ukuthi singobani thina, sasiqhamike phi, sasiphila njani futhi. Yikho-ke lisibona la namhlanje ma ngabe sibungaza inyanga yamagugu, sizama ngayonke indlela even nokuvunula lesifo sivunule ngale ndlela okhokho bethu ababevunula ngakhona. Esethu ke isizwe, njengoba sazi sakhiwa ngezizwe eziningi, akumangalisi ukuthi ma uhambe emgwaqweni ufica umuntu evunule indlela abelozi ababevunula ngayo, okanye amanguni ayevunula ngayo, okanye amatswana ayevunula ngayo, okanye amavenda ayevunula ngayo, okanye amadonga indlela ayevunula ngayo. Lokho kuyikho kanye ukuthi sizama ukuthi le ntsha yethu encane engazange kubone lokho kungalahleki, bazi ukuthi bazalwa isizwe esasiziphilisa njani.
Ngithathe leli thuba ukuba ngibonge umnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senganamasiko wenziwe manje lobaba mkhulu babelobola.
Okwamanje sike singene kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
namhlanje ngifuna sikhangele umthandazo wenziwa uDavida esiyinkosi kodwa ungaba umthandazo lathi engifuna siwusebenzise sikhangele izinto ezithize ngizabala kumaHubo 144 verse ka 12 ngisihlanzi yaphansi kungathi amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengesihlahla esezikhulile lamadodakazi ethu abe njengensika zengosi ezilungiselwe ukwakha isigodlo kungathi iziphala zethu zingagcwala zibe lenhlobo zonke zokudla lezimvu zethu zizale izinkulungwane yebo lezinkulungwane ezilithumi emagangeni ethu kungathi inkomo zethu zingaba lamankonyane amaningi zingaphunzi ekuzaleni kwazo kungabi khona ukukhala endleleni zethu babusisiwe abantu abanjalo babusisiwe abantu abakankulunkulu wabo oyinkosi ngakho ngifuna sinanzile lapho kokuqala ukuthi uDavid ukhuluma izibusiso ukuthi nxa wena ungaphansi kwenkosi uyibiza ngokuthi inkosi yakho uJesu Kristu kunezibusiso nokubiyelwa okuthize okuza kuwe empilweni yakho iverse ka 12 siqalise emulini lapho uDavid uyakhuluma ukuthi ngaba amadodana ethu ebutheni bawo angaba njengezihlahla esezikhulile kumele sithandazele imuli zethu sithandazele abantwabethu sithandazele amadodana ethu ukuba uNkulunkulu abakhulise baqine babe njengezihlahla ezingaphansi kwesifula ukuthi bebe nezithelo ngaso sonke isikhathi lokhu kutsho ukuthi amadodana ethu enyama lamadodana ethu emoyeni kulabo abangabafundisi kumele sithandazele izimuli zethu ezilibandla lethu ukuba kube khona ukuthela izithelo ezinhle kube khona ukukhula okuhle sikhangela amadodakazi ethu ukuba abe njengensika zengosi ukuthi abe njengendayimani abe njengegolide akwanise ukuthi nxa ehamba lapha emhlabeni kukhanye ubuhle bukaKristu yibo siyakwazi kathi siphila phakathi kwesikhathi lapha abantu abangabomama bebanjwa kubi behlukuluzwa kodwa thina nxa singababamba sibenze igolide idayimani emabandleni singababambi kubi sinazile ukuthi kade sikuphumela oludaba abantwana abancane bethatha besenziwa abafazi ubaba bengabomama bezindlini siyasithi lokhu ngomthetho wakuvunyelwa kodwa lathi iBhayibheli njalo lokhu alikuvumele ngakho kumele ukuthi thina amabandla ethu akhulise kuhle abantwabethu besesaba inkosi kodwa bekwazi ukuthi nxa ubuya ebandleni yikho lapho otholwa khona ukubiyelwa yikho lapho otholwa khona ukuvikelwa ayikho nto kube yikho lapho otholwa khona ukuhlukumezwa khona ngakho ke njalo siyananzelela lapho ukuthi uDavid uyathandazela iziphala ukuthi ngabe zingagcwala ngayo yonke ihlobo yokudla ukuthi kugcwale ukudla ngakho ke lapha sikhangelela izinto esizenzayo ukuze zisinike imali kungabe kumbe uyalima kungabe kumbe uyasebenza ngezandla kungabe kumbe ulokuyimarket kwakho kungabe kumbe uyilabana balenkomo uDavid uyathandaza lapho ukuthi ngabe uNkulunkulu angachelisa konke lokhu kwesilako uNkulunkulu asisize ukuba nxa uqalisa ibhizinisi yakho kumele uyisebenze ize iyefika ekuqineni kwayo kumele leyo bhizinisi njalo ikunike imali kumele lokho okwenzayo ngezandla zakho kulethe imali ekhaya isiphala sakho i-bank account ingavuzi ingabi lezikhala ezivuzayo kodwa uThixo asisize ukuthi ibilokhu iqhela isiya phambili
kuyiphethe mfundisi
ngegama likaJesu yathandazuka inkosi ikuqinise ikunika amandla njalo ikuphumelelise ukuze nawe uqhelise umbuso kaNkulunkulu amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
Siyabonga kakhulu uJahel Talanta uNtungameli Nkomo Sike sizwe uhlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gobe namhla sixoxa lo Briske Ncube owenhlanganiso ye Community Solutions Zimbabwe sixoxa ngenhlelo zabo ezijonge ukuthuthukisa abatsha elizweni Briske nya kwamukela kuhlelo bafo awusitshela okunengi ngemisebenzi yenu
Ramai eksabon, ni abang abah ho, orang amge yang namtange, gusel. Basically, esikwenzan, jengen tangan ni soye community solution. Yuguti kona, si kutaz, engaguti minai, active participation, eabantu abacha. Buzindo zonke ezokwenza le development, engaba kona pakati kwelizwe. So, okuqala sikhangele, ukwakha ukuthula, peace building, lokubumba ubudlelwane, phakathi kwemphakathi, phakathi kwezigaba. Then sikhangele njalo, iparticipation yabantu abacha, ku-governance, and electoral processes. Ngathi mina, konke okulokwenza le democracy kumbe, lokubuswa kuhle, kwezabelo, lokubuswa kuhle kwabantu.
Kungani libona kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke kuhlelo ezijonge ukukhuthaza ukuthi kube lokuthula kanye lokusebenza ndawonye elizweni?
Abantu abatsha sifoma over 65% of the population yethu. Yithi esinye kusasa elide esisabhekane lalo. Yithi futhi kathi esesiphila in the present. So singathiwa phansi ekwakheni ukuthula kumbe ekulungisiseni izinhlupho ezikhona phakathi kwelizwe. Then siyabe sichiye that missing link. Ngoba so far nxa ungakhangela imizamo yonke esiyenziwe okungenziwa genuinely yikuthi abantu abatsha baphiwe umkhandla ukuzibonakalisa labo bathi participate babithi izisombululo on the table ukuthi kuyini esingakwenza. Kaningi nxa ungakhangela imbali abantu abatsha yibo abasetshenziswayo as objects of conflict and objects of violence. If we harness this energy siyifake in the proper direction then singabumba ilizwe elilokuthula. I-peace is an integral tenet of development. Any country that does not have any environmental peace, it's hard for any development to be gone.
UZulu jikelele usanda ukuthakazelela usuku lwe International Day of Peace. Lapho inhlanganiso ye United Nations ikhuthaze umhlaba wonke jikelele ukuthi asebenze ndawonye ekulwisaneni nge COVID-19. Sikhangele inkuthazo yenhlanganiso ye UN kuyini esingakufunda njengelizwe.
I-COVID-19 isiveze likho khona akulalizwe elingasurvive lilodwa. Inkuthazo ye-UN ukuthi khona amazwe ngasebenzelene ndawonye abambane. Ngibona ngani that's the way to go. But however, conflict is a permanent thing. So what you can do is we can manage conflict. Esingakufunda kunkuthazo ye-UN ukuthi khona let's try by all means ukuthi khona sithi thina ameliorate violence and then we manage ama-conflicts akhona. Bese sivumba ke general global consensus. Yokuthiwa khona amazwe aphilisane kuhle. Then thina njengelizwe leZimbabwe omele sikufunde yikuthi khona charity begins at home. Inkuthazo yami yikuthi khona kuyo yonke imizamo esiyenziwe ukubumba ukuthula, i-National Peace and Reconciliation Commission must now then initiate genuine dialogue ngama-past conflicts yonke aba khona, i-address all post-conflict situations ezikhona currently. Kungaba ama-conflict maybe awombhuqazwe wangaba khona kanye la wonke ama-conflict aba khona. A conflict cannot be solved nxa azange kube le genuine dialogue. So esingakufunda is come down to the table, abantu bahlale phansi babonisane singasombulula njani inkinga lohlupho esike saba lalo. Singenza njalo, this is going to work to bring national cohesion, which I will continue saying is an important factor in the development of any nation.
Hayi Priski, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, sesifikele emaphethelweni wohlelo lwe-2 lwabatsha. Sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olivalisayo ngenjabulo, igama nguMichael. Bye bye.
Kwezemidlalo kwenziwe isikhumbuzo namhla sikaMercedes Rambo Sibanda eWest Park Cemetery lendlini yakhe eMzilikazi. Abalandeli labakhokhela iqembu leHighlanders bancome kakhulu imisebenzi kaMercedes. Ayisizwe uNdumiso Gumede, omunye wabaqondisi beqembu leHighlanders, ekhuluma ngokuqakatheka kwabadlali langomdlalo wenguqulo kunye.
Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi iclub e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi esake sadlala sonke ake senzeni something. Lezikhundla khona ngale Highlanders malifuna zikhona, kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuqonqosela kwami awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha, hhayi sebezama mbijana bayasithiya. Kutshiwo ngubani? Into yabantu le, vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena.
UNdumiso Gumede ngomunye wabaqondisi beqembu le-Highlanders ubekhuluma emcimbini wokukhumbula uMercedes Rambo Sibanda wayedlalela iqembu le-Highlanders lele-Warriors. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abazali abaningi bathi bahlutshwa ikumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo sokubunjwa umthetho ozavalisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenza labezombusazwe abalandeli lenkokheli yeqembu le-Yalenza Sotho Club namhla benze isikhumbuzo sikamethodist Rambo Sibanda siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lesayo ngo-Kipstube.